indlela yokuzidingela i-foreign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi i-foreign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank loba sithi ku-formal banking system ngoba iyabe ingekho so izobilinda ngesikhathi eside ukuthi ithole njalo lokhu senza ingenelisi ukuqhuba umsebenzi wayo okulungisa amanamnede lotshwala ngesikhathi kufunakala kodwa inyathelo eyenzileyo lokuthengisa enamnede lotshwala ngemali yangaphandle kuzobangela into ezimbili kuzoyinceda ukuba nayithole i-foreign currency ukusiya phambili ukuthi isebenze iqhube isiya phambili kodwa kuzovula ithuba ungakhangela ukuthi wona amabhoda ethu avulekile alezikhala eziningi ungakhala ikhefu lelekhisimusi idelta ebingelalo inamnede loba utshwala obonelileyo kodwa abantu babunathile utshwala babunatha lawo amakhokho evela phandle ngaphetsheya kungaba egoli loba ebotswana ethengiswa khonapha ngeprayisi ethe gxagxa ngalelo bond abalibalekelayo so kuzenza ukubana abantu bazabuyela ukuyathenga into ezivela egoli loba ebotswana ezithengiswa zidula ngaleyo bond ngoba bethi bethenge besenze i-US dollar kumbe urand uthenga inamnede angiboni kuyinto umuntu angayiqhuba yenze phambili ngokuya phambili kulakho ingozi yokuthi yona ngwayi delta izaqhubeka ithengiswa kodwa isithengisa inamnede lotshwala obuncinyane nxa ukhangelelwe lakathe sekuthengisayo njalo lokhu kuzenza ukubana imisebenzi ingabe ilahleke kulabo abasebenzayo edelta ngoba nesincumo esithethwe yidelta sokubani sokufuze lakathe ibhadale loba yiye i-tax kugovernment nge-foreign currency ibhadale azoyisebenzi nge-foreign currency so kubana ubhalanse konke lokhu kuzahlupha
amanye amankampani shoko singabona yini elandela umzekeliso wedelta lawo esethengisa akulungisayo ngedola lemelika kuphela
amanye amankampani azalandela owezwa idelta njengoba unanzela ukuthi idelta lawo ilandela into ezoyisimbisa abayibabajikenini ngoba kathesi kuyindlela yamakampani ukubana azama ukuthi asalifuni ibhondi njalo ezama ukurestoka ukuthi amaintaine i-value le-production ikakhulu nxa bele elementi ekwenzeni loba entweni abaziphekayo loba abazikhiphayo kube kwakufunakala i-foreign currency akhona amanye amakampani azabalandela nxa sikhale kusiya phambili ngoba i-foreign currency allocation evela ku-reserve bank ayikho efficient njalo incinyane kule demand eyabe ikhona sakubona njengoba singena iminyaka esiqasa umnyaka omusha amakampani amaningi kulandela lokhu kwenziwa i-delta ukubana bathathe izinto zabo nge-foreign currency kunanzelela vele sokule lamafamasi labodokotela sokule ndawo eziningi esezishajwa ngaleyo foreign currency
singathi sokuyikufa kwebhondi yini lokho
ibhondi ngokuya sibili selithwele nzima lapha ngendleleni kodwa uthi singathi yikufa kwalo yikukhanya kwalo ukubana alisandi uncedo abalifakela lona ukuthi libe yilo kuzokuba nzima ukuthi lufe ibhondi kanjalo loba kube sivuke sidolarize kanjalo ngokungakhangelisisa ukwenza singadolarize loba wonke umuntu efisa sidolarize kubana le mari kuma-RTGS ama-figures esilawa nemali engama-US dollar ekhona zitshiyene kule gap enkulu kakhulu ezahlupha ukuyivala ngoba imali enye le igepu le yenziwe yimali yobungezwa lokugila mkhuba phakathi kwethu abantu la urhulumente ulesandla kulokhu so igepu le yimali esitayikwa unproductive so kuyavalwa njani yenzwani yiwo umsindo omkhulu owenza ukuthi ibhondi lingahambi njalo lingafi.